akula muntu ongafuna ubana ahlale elizweni elichaphazeleke ongenalinto olucacayo ubana kuhluka ngaphi kuya ngaphi. So imizamo ikhona, kuyazanywa ngamandla wonke ubana ngabe izinto ziyahamba. Ye kunzima kukhona sibili, kodwa akuhlalwanga nje into abantu abangokuhlala bekhangele.
Ye Makhumalo, ulubona njani udaba lo?
Okwenzakalayo kuleli lizwe yiko kuthiwa yinsindabaphenduli. Khathesi osokukhona ngokuthi nganxa ubhuti wami uthuma esithi imizamo ikhona, imizamo yiphi? Ngoba lolu dubo olukhona esilubona namhlanje aluqalanga livela kwi-election. So le minyaka angamathumi amabili kuzenzakala khonoku. Sasuka lapho ngo-2006 izibhedlela kula mithi, abantu bayafa, izikolo zabantwana sebeqothwa, imali kayitholakali, ezilama-quantillion asontwe ntsha. Bona laba abantu bezandla yibo futhi asebebuya bethethe imizamo. Imizamo yiphi? Ngoba lukuzikela lapho katshana lokhu.
Juma, imizamo yiphi njengomakhumalo ebuza lapho elizamayo khonapho?
Sikunazelele njengebandla lezanupiefu sesikhokhelwa ngubaba uMnangagwa ukubana akusizi lutho ukubana uhlala ungolwayo uzivalela phandle, abathi ngesiNgisi i-isolation. Kuyadingakala ukubana kube lokukhulumisana lokudlelana phose namazwe wonke ukwenzela ubana kuncediswane, njengoba nje sizwa ubana siphila kuloko kuthiwa yi-global village okufuna-ke ukuxhasana bonke abantu bebambeni. Ngakho-ke ungakhangela kulo uhulumende wobaba uMnangagwa, siqalisele ukuvula khonokhwana ubana siqale-ke uku-reacha out ebantwini abathiyethiyeneyo, kuhlanganisa layo ibhilten le bezivele sisilwa layo kangaka okanamhlanje. Uyakhangela ubona hhayi sokungani sokuncibilika sesizwanana sokukhulunyiswana bonke laba Amerika noma belekubeifake kuma-sanction, kodwa kukhulumisana sokukhona khonokhwana yimzamo eqakathekileyo ebalulekileyo kakhulu ezayenza ubana lona ngemva kwakho konke ugcina usuka nempumela yokubana umkonomo elizwe ungaqala ukuvuka. Nxa sesidlelana labantu sokukwaniseka ukutholakala into enjengabo ama-lines of credit, lama-investment angabe engazangena ngithona lawo aphandle labo nalaba abantu abaphakathi khonapha lalabo abanjengani elikudiaspora khona ngale selibuya sesibambisana sithuthukisa iZimbabwe.
Ye kodwa kuyalisuthisa yini khonoku Makhumalo?
Nxa esithi yena ubaba uMnangagwa usedinga ubudlelwane lamazwe ababewathethisa besithi bona iBlair abayaziyo yitoyilethi, iBush abayaziyo yitoyilethi, bayadingani owabo umuzi uyatsha, babhizi bagijima kwamanye amazwe okungathi khona ozasale echitha umlilo lombani. Sikhuluma kunje nje uMnangagwa kasagadi eZimbabwe, abanye bathi yitshawasarira ngendaba yokuthi kuyesabeka ukuthi kathi semoyeni iwe uhaya iSwiss iframachina yeSwitzerland imali nale ayidlalisayo kungani singayi kubodokotela sibathengile ama-gloves sibathengile izinto abazisebenzisayo ukuthi basondeleze umphefumulo. And sikhuluma kunje nje ubaba uMgabe yebo naye umunye wabo lale wayelithiwi wayele motogedi yayingadluli izimota eziyi-5 namhlanje ubaba uMnangagwa ebengenile ule motogedi le mdududu 20 wesabani wena usithi wanqoba kugeso njalo emdududu le ngwafaka 1 ufaka imoto eziyi-3 uhambe emgwaqweni uthathe leyo mali uncedisa ntana basezimbabwe awubona ukuthi kuyancedisa. So lokhu abashela khona ukuthi ugijime next door uyecela impuphu kodwa uvuke ekuseni uvukele emsebenzini.
Ye so siyamuzwa uyakhuluma Makhumalo khonapho, kodwa-ke nxa kuyiwa phambili babathuma siyakwazi ukuthi sibeli la mafutha ezimoto akula lutho vela kukhanyele ukuthi kuya ngakuyini ongalungiswa khathesi.
Okuqala okumele kulungiswe yikuthi bona thina njengezalwane zezimbabwe asibe ni-patriotic, sifunde ukufaka izimbabwe kuqala phambili. Kubuhlungu ukubona abezepolitiki sebeze bengenela befeka amadokotela bebayi-influensa into engayisiyo, amadokotela ezigcine bethiye imisebenzi noma izivumelano zikhona zisenzakala kodwa ngenxa yokuthi kulabanye asebedlala ipolitiki ngento ezinjalo kubuhlungu kakhulu. So asikuthiyeni khonokwana, sithiyeni ukungenela ama-professionals beze imisebenzi yabo thina bepolitiki senze bepolitiki wethu ngapha kulobu qhingi obenzakalayo okwenza ukuthi kona izinto zethu ziyale ziloku ziwoma siyawomiselana thina sodwa njengabantu balapha ezimbabwe ake sibuyeleni khonokwana singapho kuhlala singenisa ipolitiki endaweni engamelanga kungene kona ipolitiki
ye vala ngamafutshane khonapho makhumalo
ngiyala lapho akulakukhiwi abaqalisa ukuntshontsha yimi lafundisa abantwana basezimbabwe ukuthi nxa sifuna ukuphila kumele sintshontshe kele kucambama ngabantu bezanu bantu seliwaqambile kawasasebenzi iqiniso seliphumile ukuthi vele leli lizwe alisoze lilanelise.